Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 29 kunqabakazi 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1,150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqatshela imota, umqondisi we-Impala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uDondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uDondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Setheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engazi abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikamera ihluthuna uMuchehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuchehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolice ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayimota zabo. So sokuthi bekucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imota yabo ngoba ukuthi bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wahanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imota zabo zilama tracker. Kufuze ukuthi bethu ukuthi umfana lo ngoba wathi umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamkhambise egangeni itracker yabo yathi ukuthi umuntu wayengaphi. So mbona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalama namba ukuthi nkuyabe kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endabeni yalomfana akwenzi. Amapholisa asikhangelelanga okunengiko kodwa sikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yakuzama ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze layigeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuchehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible. They are responsible abantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe labantu dabeloke betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondo kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaganga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilithumi lane ezitholakale zifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kule muli ye Zimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwanayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane we cavernous hemangioma. Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngomkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxelo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator wabathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthese ukukhula kanjalo futhi sele 9 months wa operator isandla ngoba sasesikhula kakhulu sesabe kusidlula isandla sami. We aplitita imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ichuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesi-2. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba la machuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapho aplitetwa isandla. Lawo machuma ayibuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela. Tezenkijime esibhedlela bafika ba operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi. Waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele la ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Ithe iqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bemangala uthule isandla esinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezisiyeneleyo. My worry is uminwe emibili la isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angena ku MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukuzikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonela enda ku WhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilare Leopold Auvel eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune corona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelo ukuthi ubuye uzobona icondition umntana akiyo bezosiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngomkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakho wembula.
Kweze maphandleni lamhlanje inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbeti Ncube.
Indlala ehlasele enakene ibulale inkomo ezedlula izinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezithiyeneyo ezimathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi isakhamuzi eChanyaugwe, umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa. Izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yizo esafelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South, nakenye silandelwa ngesebulilima kuzobuya igwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumela Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kurhulumente bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyathiwa Siziwe eChanyaugwe ulima impidi esifandeni sesibambene garden kodwa ududubo impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona phandle kudlani impidi yanale yafika ngezini ngisikelele ngifake lamatamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phephi noma ngabe kwakomunye ngicela ngenike negapa ngiyabuya ngiyenze iporridge. Umuntu uyakwazi ikafi mahara.
Unkosikazi Noniyadube Paye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelale phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi iningi selisukile emakhaya ukuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elisiza abantu abaningi vele sebeziphilele esigurukuzeni.
Iinkokeli zomdabo lazo zithi urhulumente kumele angenele asiza abantu ngokudla. Nangusobhuka kothibeti kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelele kurhulumente ukuthi ancede abantu, siyabona lo nyaka zizaphela uzathi icorona abantu kanesi abahambi ngokorona sephakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentiwe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazathabalala abantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni. Angikwazi ukuthi manje sizaphila mpiloba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi kuguquka komkhathi, ukumamanzonzo kwezomnotho kuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulapho ukuthiya abantu abafika bhosi izigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lomnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe Snai no-Albert Ncube.
Siyabonga Alberta ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Es Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo akhulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lo councilor waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnomzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansilo.
Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begulizisa but abanye lokhe begulagula ikakhulu kulomfana wahamba waoperatwa so umfana lo uthwele nzima unide amachubu lawana awokuhambisela idoti inamba ku 1037 awuthwele nzima lokho asosela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihamba egangeni semele ihambele kulawo machubu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ungatholakala uncedo labanye nje lokho beyingani bayesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndilawo omnye wakosiziba la ulokho ekhala ngaso isiso kodwa hayi kwabanye hayi so ngani ukuba ngcinwana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubela ifoni laye atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngapho
mina ngumama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostomy bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angimuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunane ukudla akufanele akudle lama-colostomy bag kona lawa akhosta $4 le $5 khathe sekhule seyi-$5 liyi-1 so ubengakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika
Emmanuel operate kumntu indawo yamanzi kwe-typhoid so kathi sengisiza ama-costume bags so kuzamathole mathola nzima ukudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole because into zakhona zingaba zedura so imali khona noma ngasebenzi zihlalile nje endlini ku but akhona maybethembise nje bazanginika nje okunye okuncane ozangancedisa oales but ya akafiki khonakhona zizolethi ngizosebenzisa
Siyabonga councilor ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya ukusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okudla nxa wakhangela sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselele ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzobe fika ukuthi izulu lini
ikhansile yedolobho lakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councilor Fabian Sipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku 1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka, umhlabelisi osethule idlalade elitsha. Idlalade lakhe lithiwa Ezakithi, elilengoma eziyisithupha, eleminyaka yokuzalwa engu-84. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo.
UDC Gqoka ngubani?
UDC Gqoka ngumhlabelisi oleminyaka engu-83. Ngifundisa ezikolo ezehlukeneyo, ngaphandle kokufundisa ezinye izifundo bengifundisa lokuhlabelela.
Kala nini ezokuhlabela, njalo ubonungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela?
Ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948. Ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958. Ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona. Ngitheze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala, ngazwa nilesifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo ngihlabelela.
Kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi. Ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe, njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala?
Lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela, uselama album amathathu, waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo. Engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855. Li-subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka, umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amabili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo.